Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-31 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezaphu lithi liyethuselwa ngabantu abangaziwayo kulandela kwethula kwalo umbiko wokutshengisela usolwa ukuthengiswa kwegolide ngokungekho emthethweni elizweni okuvezwe yi-Al Jazeera.
Okunye kwakhona sebesifisela lokusihambisa kwagoqwanya.
Ibandla le-MRP lithi akumelanga ukhetho lwenziwe kusetshenziswa ugwalo lwe-delimitation olwasolwa nguZulu wonke ngitsho lamakhomishina e-ZEC.
How can somebody ofuna ukuvotelwa ethenge ukuvotelwa nge-$1,000 to be a member of parliament? Ukhansel ebhadale $200 to be a councillor?
Kambe uhlelo lwebandla le-CCC olokukhetha inkokheli ezancintisa kukhetho kungelakhetho lwama-by-elections luzaphumelela na?
I-TBC itsho abantu, so angeza ke siyayenza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo ufuna ukuyimpoza uhamba kuzanupef.
Umthethwandaba wele Melika usunqume ukuba oyengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump kuzamele abotshwe ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezaphu lithi liyethuselwa ngabantu abangaziwayo kulandela kwethula kwalo umbiko likhuthaza abantu ukuthi betshengisele besola ukuthengiswa kwegolide ngokungekho emthethweni elizweni ngokuvezwe ngumfanekiso kamabonakude we-documentary kumsakazo we-Al Jazeera. I-Al Jazeera izolo yethule umfanekiso wesibili elithi ubonisa ukuthi igolide likhutshwa njani elizweni ngokungekho emthethweni luthunyelwe kwamanye amazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zilolwazi ngokwenzakalayo kuveza i-documentary le. Izaphu yaphinda yathi bonke abaveziweyo emfanekisweni we-Al Jazeera kufanele betshiye umsebenzi njalo abantu bebekezele ukuthi kutshengiselwe yonke imfanekiso ekuluhlu lwe-Al Jazeera. UMnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sezaphu, uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sithe sethule umbiko sithole usekelo olumangalisayo kumaZimbabwe wonke umhlaba jikelele. Labantu abangasekela ibandla lethu baningi abasifunelayo labasikhuthazayo, kodwa ke bakhona njalo abasekela ibandla libusayo abafonayo besethusela bethethisa bethuka lokuthumela imilayezo yokwethusela. Okunye kwakhona sebesifisela lokusihambisa kwagoqwanya. Umfanekiso wesibili u-episode 2 ka-Al Jazeera sibhizi siyawubhekile ukuthi sikhone ukwethula umbiko ozalandela. Siyathembisa uZulu, siyathembisa wonke uZimbabwe ukuthi masiqeda ukubona lo mbiko sizanika uZulu wonke umkhombandlela ukuthi sisuka lapha sesiyapi. Thina njengezaphu salwela ilizwe, salwela silwisana labantu baka-Enisment sanqoba. Singabantwana bamaqhawe njalo asethuke asilavalo. Siza kubonisa lokho kuZulu lomhlaba jikelele ukuthi esekuthembisileyo siza kugcwalisa. Sizalwela ilizwe lethu elalwelwa ngobaba bethu abafa behlupheka labaphilayo baphila impilo yodubo. Siza kuveza lokho, sizacela abalandeli bohlelo behlale bemamele belinde umlayezo olandelayo nyabo.
Liyakholwa yini ukuthi kwenzakala ngoba siyabona abaningi abafanekiswa laphana bephika besithi bona bakwenzanga lokho njalo yena umnomzana Angel wazakala ngokuthi ngumprofeti esithi wayevele kwazi ukuthi bayenzani.
Hayi umbuzo wakho dadewethu ukuthi siyakholwa uyisimanga kakhulu ngoba sibuka umfanekiso ividiyo abantu bezivumela mgceke ukuthi bayatshontsha bathatha igolide bathatha umnotho welizwe beyuthengisa kumanye amazwe imali yakhona ingasizi wena lami ezibhedlela isiza bona lemoli zakho. Bayavela kumnye umfanekiso eminingi bebonisa iy'cathulo iy'mota ezidulayo la imali mbali inqwaba zama US dollar bembuluzela kuZulu betshengisela ukuthi bona banothile. Nxa kulomuntu ongakholwa lokho ongakholelwa ukuthi laba bantu izigangi zokuqedisela izikliwe esihlala sikhuluma ngazo benakulanto zayikholelwa empilweni. Thina siyakwazi kwaqala kudala kusase lomgabu engupresident kuyaqhubeka khathesi kodwa sokuqhubeka ngesinye isiqubu esesabekayo ngoba lowo ngumongameli okhona uphathisana labo laba bantu benza abakwenzayo ngoba banikwe amandla lencwadi zokusebenza nguye lo mongameli.
Lo ke ngumnumzana Msongelwane Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa icingweni le Studio 7. Kusenjalo umcebisi webhanga le-RBZ umnumzana Eddie Cross utshele umsakazo we-Al Jazeera izolo ukuthi umnumzana Hubert Angel usethathelwe i-passport yakhe ebesenelisa ukuthi aphathwe njengomuntu oqakathekileyo lapho ayakhona i-diplomatic passport. UCross uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthathele u-Angel wonke amandla akade ephiwe u-Angel ngenxa yesikhundla sika-ambasada.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda
siyovota.
Kwezokhetho ibandla le-MRP lithi akumelanga ukhetho lwenziwe kusetshenziswa ugwalo lwe-delimitation olwasolwa nguZulu ngitsho lama-commissioner ezek. Sixoxe lo saphethe isikhundla sabatsha kuleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina as iMthwakazi Republic Party sawukhuluma emuva ngalo ukuthi this government of ZANU PF has no respect to the will of the people. Sakhuluma ngepreliminary delimitation report ukuthi ireport lay is full of irregularities and non-conformities. The will of the people must be respected at every democratic cost. Abantu bakhuluma, ama experts akhuluma, professionals akhuluma, academics, ama church, including ama commissioners. That's why you saw kwasayina ama commissioners angu 3, which is a very good indication that the process was flawed. Sakhuluma tena ukuthi umnanga gwaleza uPF baza sayina into le yephambili. Kathesi abantu they are caucusing for ama votes, sebeqalisile ukukhankasa for ama elections. Abantu bezana uPF labe TRPC, labe MDC and other political parties abangekho endaweni yokukhipha abantu ebuqilini kwezana uPF. Amabandla who are fighting for their personal aggrandizement are now busy ukuthi bekhankasele election. Siyamba njani ku-election when the whole process was flawed. Even today, again, we have got this issue of AMA nomination fees, which are not constitutional. How can somebody ofuna ukuvotelwa ethenge ukuvotelwa nge $1,000 to be a member of parliament? Ukansele patali $200 to be a councillor. Upresident ukufunakali $20,000. Is that constitutional? The moment abantu bechia iZANU PF bechia uhulumende wamashona epula iconstitution is as good as legitimizing the illegitimate. Thus the bone of contestation baba Chris. Tina as iMthwakazi Republic Party we are geared to make a mass protest against the illegality and the unconstitutionality of ama nomination fees. Our candidates, they are not constitutional. So the thing ngene kethweni tikijimela ukungena kethweni sibhadala ama $1,000 kuzeki ZEC is not a financial institution. The budget is there from the treasurer to cater for the plebiscite. Why are they charging too much fees for the contestants? So, yiko lapho esikhona thina ezimtwaka ze Republic Party, sizakulwa up to the finish. We are kwazi umnangagwa. We are not going to rest till we get the democratic space enlarged than dwindling. So, ngiyabonga kakhulu baba Chris, ngiyabonga abalaleli bonke.
Lati siyabonga mnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sabatsha kubandla le MRP obekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Lokhe sikudaba lwezokhetho ibandla eliphikisayo LCCC selibike ukuba uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzaqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. Leli bandla lithi izakhamizi yizo ezizakhetha ukuba zifuna kumelwa ngubani. Kambe lolu hlelo luzahamba kuhle na? Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba ibandla lakhe lizatshiyela ezandleni zezakhamizi umsebenzi wokukhetha abo abazamela ibandla leli.
Esiza kuqakathekisa kuhlelo le-conscious standardization process. Ngabantu abavele ebantwini sikhathele, ngabantu ababuya besithi mina ngivela kubukhokheli. Nxa ungahlali endaweni yona leyo ungafunwa ngabantu, khohlwa ngokumela ibandla le-TBC. I-TBC itsho abantu, so angeza ke siyayenza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo ufuna ukuyimpoza uhamba kuzanupefu. Ngethemba libonile ukuthi kulabanye abayalwayo kuzanupefu asebefakiwe by force yikukhokhela. Thina uThixo siyasila korokho.
Uhlelo lolu luzaqala ngeviki ezayo.
Imposition iba khona nxa kuyimithi esihlala phansi sifike sithi umuntu nomuntu nalowo kanje. Lapha uhlelo lolu luzayenzwa ngabantu. Abantu yibo abazazi kulamafomu abazafila khona bebhala ukuthi hayi umuntu ongasimela ngulo ngalo nalo. So i-commission izakhangela amafomu onala ibona amabizo akhona.
Amabizo alabo abazakhethwa nguzulu wonke azaphiwa kukomiti ebizwa ngokuthi Independent Selection Panel. Xa kulabantu ababili bazamele bakhulumisane ukuthi nxa kwehlule ugatsha lwe-CCC National Assembly luza kutsho ukuba ngubani ophumeleleyo. Ingcitshi ecubulela ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi uvumelana lali ndlela yokukhetha inkokheli ngoba izavela ebantwini.
Thina mina nje i-political scientist uma ngikukhangele iselection process leya bayikhethileyo abantu be-TBC babuya ngenye indlela la yokukhetha abantu ehlukene la ehlukene nale yama-primary elections njalo yindlela eyayisetshenziswa vele e-Africa yokuthi kuthiwa i-communocratic approach yokuthi i-community yiyo e-produce uleader uleader ka-produce ngabantu ba-produce phezulu e-community.
Kodwa isakhamuzi seHarare umnumzana Peter Ncube osekela ebandla leli uthi ngavumelani lali ndlela yokukhetha abazabamela ukhetho lwelizwe.
Bona kwami into leyo isozisebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominatha kuphela sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yangkhona. Whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Ibandla le-ZANU-PF lenze ukhetho lwama-primary elections ngempela viki edluleyo. Lanxa nje kulokukhonona kwabanye abanqotshiweyo besithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Kunje sokumpelelwe idayela epolitbiro laleli bandla ukuthi lethule amagama abaphumeleleyo. Ukuthi ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzola lithi lizaqala uhlelo lwama-primary elections ekupheleni kwayona le nyanga. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umabhalane wedale lephalamende umnumzana Kennedy Mugobe Chokuda ubotshiwe izolo esetheswa icala lenkohlakalo ngokufuna ukuthengela idale lephalamende amakhompyutha ngemali ephezulu kakhulu. UChokuda wathi amakhompyutha la ayefika inkulungwane zamadola phose ichumi US $9,000 ngakhompyutha inye. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usicebise inkokheli yebandla lakhe eyanqotshwa kukhetho ukuthi ingasebenzisi idlakela. Umnangagwa ubikwa ethule amazwi la ngemva komhlangano wedale elimqoka elebandla ele Politburo izolo ntambama. Okwamanje sengilitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, kanye labalandeli bakho sanibonani. Ngivele ngihlale edabeni. Mina Studio 7 lokho ngiyakhala, ungakhululeki kwakho. Indaba zakho yezingcono sebele mase zikompela labo ZBC lezi zingcono. Kodwa nawe kusakhona okunye kumele uimprove kho. Ngoba kwamanje lolu luhlelo lwabantu besindebe okumele ukhulise izinto zasendebeni. But into engimangazayo ugcile kakhulu kubozani bo-CCC labo MDC ibakhona okuyimaphati akhokhelwa kwale esozweni amaphati abantu baseHarare. Sicela lathi ukuzame ukukhulisa amabandla akithi bakhona emarapi bakhona zakho bakhona MLF bakhona MLO asake sizwe next ukukhulunywa ngabo bakhona Freedom Alliance amanye nje amaphati nyana ethu lawo afonywayo. Sicela ukukhulisa amaphati akithi akho please ngoba uzindaba zasendebele. Ngiyabonga Studio 7.
Studio 7 litshona ngali ayithina siyatshona sibonga sibonge nalina elisinika izindaba ngobuqotho obuhle kakhulu esikujabulela futhi into nje mina engiyibona nje ngokubona kwami elizweni lakithi laseZimbabwe bengifisa nje ngawo uhulumende waseZimbabwe uyaxoshwa embusweni ngoba akalawo akala nembeza njalo akala sithunzi sokuthi angabusilizwe ngendlela okwenzakala ngayo uhulumende ophatheka entweni ezingelangqondo zokusimagla igolide emthetho ukuthi ngayinto yonke le isilisa abantu elizweni lasezimbabwe kodwa ngendlela izimbabwe yiyona kuyayangisa kakhulu ngendlela ayenza ngayo into kuphela uhulumende wakithi ayaziye kubopha abantu bengenamacala bafake amajele kusolwa ukuthi why futhi kusolwa yena phezu kwalokho akenzi kahle khathesi ihlazo lingaka elenzakalayo phambi akaziniki makhwapha lowo ngumuntu okumele ngabe uyaxotshwa ngokubona kwami mina ngabe uyaxotshwa embusweni afanelanga ukubusa abantu umuntu onjalo ungusathane akalanhliziyo enhle ngaza kuthi ungumuntu ukhokhela abantu kuye kwenza into ezinjengazo nalezi elizweni abantu bayahlupheka bayahawula ubusa siba nabantu abakukhulumela ukuthi wena wenza kahle wenza intando kazulu ukhuluma amanga intando kazulu ungayenzi even kancane angazi ukuthi ukuhlakanipha kwabantu bezano wahlani bokudlulisileyo kume wahlani but owathi esayingi kuyabonakala ukuthi ukuhlakanipha kusebuthutheni okungapheliyo kuyahlola sibili baqinisile abadala manje athe sewubaphelele kuyayangisa into eyenziwa ngurhulumente wasezimbabwe kuyayangisa kakhulu akubikho kumele abantu basezimbabwe bahlakanipha okuqinileyo manje ngathesa ukuthi babe la mandla okumkhupha esikukuthi asimthande uhulumende lo aphume embusweni bengasibusi thina singabantu basezimbabwe nguinto ayenzayo sowumntu ongamelana nabantu aphilisane nabantu ngendlela eraiti ugcwele umona akalunganga ngithola kancane. Ngiyabonga okhuluma ngosifana nkole ebutswana.
Studio 7 sanibonani kanye nabantu bakho. Mina ngizathanda ukukhuluma ukuphendula le ndoda ethi ofuzwayo bathansola mane nsola sosikhathi sokusula lesi sikhathi sokuthi abantu babambazane wena baba ma ngukuthi wena umqondo wakho nje usekubambanene nje abantu bakhupha izandu kungakhotshwa izandu bese kuyenziwani nako abantu babambana kwakugabe kwenziwani. So iyona le ngqondo esingayifuniyo umuntu ucabanga nje ukuthi kubanjwane nje kukhutshwe kungelanjongo ephambili ebonakalayo. Ufuzwayo ukhulume kahle wathi omunye lo munye kayemele unina hhayi ukuthi ungasuke ezigabeni zakini khona le khotshana khona ngabe uthi uzomela abantu kwesinye isigaba omunye lo munye kayemele unina vele ezigabeni zakiwe sakubo. Ngiyabonga.
Linjani ku-Studio 7 labalaleli ke ngizwela abosisi labo usisi lo uthi sikampeni singakhulumi ngesisisi thina silandaba lesisisi asilandaba lezalo thina silendaba lakho silandaba futhi lezimbabwe thina silendaba lakho umntu ubuthwakazi isendaba lakho ilizwe lamaNdebele ukhululayena lo usise nalo labogabule bonke labochuma lalaba abanye abangahlakaniphanga abangaboniwe laba ukuthi amashona gababafuni kabayazi into okuthiwa yi-triple x into ekhulunywa ngendlela i-pattern okuthiwa iZimbabwe izabuswa ngayo isisingabuswa sesama ukukhulula lina kuliqiniso ukuthi imbuzi yomnyanga ikhala ilandela amakhanka izanu li-triple c amakhanka thina amaNdebele sikhala silandela khona ngale kuza sidla khona ngale phambili futhi emnyameni khonkena okwesisisikwa khona exactly like izanu maNdebele
Studio 7 kanye nabalandeli bakho sanibonana ngivele ngihlala edabeni mina istudio 7 lokho ngiyakhala ngokungakhululeki kwakho na studio 7 indaba zakho yezingcono sebeli ma sizikompeya nalabo ZDC lezi zezimbabwe zingcono kodwa nawe kusakhona okunye kumele uimprove ngikho ngoko kwamanje lolu luhlelo lwabantu besindebeleni okumele ukhulise izinto zasendebeleni but into engimangazayo ugxile kakhulu kubozano labosisis labo MDCDA bakhona okuyimaphati akhokhelwa khona le esozibeni amaphati abantu baseHarare sicela lathi ukuzame ukukhulisa amabandla akithi bakhona eMarapi bakhona zakho bakhona eMLF bakhona MLO asake sizwe next ukukhulunywa ngabo bakhona Freedom Alliance amanye nje abaphathinyana ethu lawo afonywayo sicela ukukhulisa kulise amaphata kita komthwakazi please ngoba uzindaba zasendlele ngiyabonga studio 7
studio 7 studio 7 sanibonani kanye nabalandeli bakho mina ngizathanda ukukhuluma ukuphendula le ndoda ethi ofuzwayo bathanda ukusola bemane nje besola sosikhathi sokusola lesi sikhathi sokuthi abantu babambane kukhutshizana wena baba ma ngukuthi wena umqondo wakho nje usekubambanene nje abantu bakhuphizana kungakhutshizana bese kuyenziwane nako abantu babambana kwakhutsha umgabe kwenziwane so yiyona le ngqondo esingayifuniyo nje ukuthi umuntu ucabanga nje ukuthi kubanjwa nje ukukhutshwa kungelanjongo ephambili ebonakalayo ufuzwayo ukhulume kahle wathi omunye lomunye bayomele unina hhayi ukuthi wasuke ezigabeni zakini khona le khotshana khona ngale ukuthi uzomela abantu kwesinye isigaba omunye lomunye bayomele unina vele ezigabeni zakiwe sakubo ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umthethwandaba welemelika usunqume ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump kuzamele abotshwe ngolwesibili. UTrump wetheswa icala lokuchaphaza imali yokukhankasela ukhetho ngokufumbathisa owesifazane uStormy Daniel abikwa waya laye ecansini. Phambilini kokhetho lomnyaka ka-2018 uDaniel waveza ukuba uTrump wambhadala imali engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu i-$120,000 ukuthi angavezi ukuba waya ecansini laye. Imali le ibikwa yayingomkhankaso kaTrump. Wayeligqweta likaTrump umnumzana Michael Cohen wavuma ukuthi wathunywa kufumbathisa uDaniel wabotshwa wavalelwa ejele. Phansi komthetho wezokhetho welemelika licala ukuba umuntu achaphaze imali yomkhankaso ayabe eyiphiwe ngabalandeli bakhe. UTrump wetheswa amanye njalo amacala adlula amachumi amathathu aphathelane lamabhizimusi akhe. UTrump yena wethule umbiko esithi ukubotshwa kwakhe kulezombusazwe ngoba efuna ukuncintisa kukhetho oluzayo ngakho uyahlukuluzwa ngabomu. Ngokwakuqala ukuthi umongameli kumbe owake waba ngumongameli welemelika abotshwe. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ubuthwani kumiswa ngasese kwecala lomlweli wentando yeningi lamalungelo oluntu wele Russia umnumzana Vladimir Karamurza kusungulwe mhla ka 13 kumbimbitho iziphathamandla zikahulumende wakulelo zimethesa amacala amathathu aphathelane lezombusazwe ngenxa yenkulumo ayikhiphayo echothoza ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia engatholakala elecala ulakho ukugwetshwa okweminyaka embalwa elemelika selibizele ukukhululwa kwakhe ongelamibandela ngokuchecha umnumzana Karamurza ulokhu wabotshwa mhla ka 22 kumabasa lanamhla ulokhu engakakhululwa wetheswa icala lokuchaya amanga ngebutho lakwele Russia ngakho ke bamuthi ungumcuphi wamazwe aphandle sekusengezwa njalo amanye amacala agoqela ukuvukela umbuso weRussia lokusebenzelana lenhlanganiso engathandekiyo. UKaramurza wayengumaluleki omkhulu kumuyi uBoris Nemtsov, umkhokheli webandla eliphikisayo owabulawayo. UKaramurza usebenze gadalala elwela amalungelo oluntu kwele Russia okwenza waqotshwa nguhulumende lo. Ngeminyaka ka 2015 2017 wafakelwa itshefu ngakholwa ukubana kwakumayelana lokuphatheka kwakhe kwezombusazwe. Ekuqaleni kwenyanga kambimbitho elemelika lafaka izinqumo zenotho kuzizalwane eziyisithupha ezaphatheka ekwephuleni amalungelo oluntu kaKaramurza. Ugatsha olubona ngezemali kwelemelika laqoka abathathu laba. Umnumzana Andreevich Zadechin, umphenyi owakhethwa ngumqondisi omkhulu wogatsha lwezophenyo, onguye owathi kuvulwe uphenyo lokwethesa uKaramurza icala leli ngemva kokuchothoza ukuhlaselwa kwele Ukraine. U-Elena Anatolievna Lenskaya, umahluli owapha isinqumo sokuba avalelwe icala lakhe lingakathethwa. Lo Daniel Yurievich Mikiv wafakaza eyingcwethi emele uhulumende kulelicala. Ugatsha lohlangothi olubona ngobudlelwano labanye amazwe lwamemezela ukubana lwafaka imikhawulo yamavisa kuLenskaya loZadechin lemdeni yabo ekubenqabela ukwethekelela kwelemelika. Ngaphezu kwalokho ugatsha olubona ngobudlelwano kwelemelika lamanye amazwe lwafaka eminye imikhawulo kuziphathamandla zikahulumende uOleg Mikhailovich Sridenko, Diana Igorevna Minchenko, Loilia Pavlovich Kozlov. USridenko ungumsekeli kamphathintambo wogatsha lomthetho oluyilo olwethesa uKaramurza la macala. UMishenko ngumahluli owapha isinqumo sakuqala sokubana uKaramurza avalelwe esitokisini okwabalanga alitshumi lanhlanu. Kuthi uKozlov ngumahluli owalela isikhalazo sakhe ngemva kwesinqumo ayesiphiwe nguMishenko. Kumbiko olotshiweyo unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ubizele ukukhululwa kukaKaramurza okungelamibandela khona manje eqonqosela ukubana elemelika lizimisele ukubona ukuba imizamo kaPutin eyokuvala imlomo yabamchothozayo kayiphumeleli ekuvimbeni iqiniso ngempi yakhe engelanembeza elolunya akhetha ukuyiqala ngokuhlasela ele Ukraine. Ile eqhubekela phambili ibulala ihlukumeza ibhidliza.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezaphu lithi liyethuselwa ngabantu abangaziwayo kulandela ukwethula kwalo umbiko okutshengisela kusolwa ukuthengiswa kwegolide ngokungekho emthethweni elizweni okuvezwe ngumfanekiso wedokumentari yomsakazo we-Al Jazeera. Kudaba lunye, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esexotshe umsebenzi uprofita u-Angel phezu kodaba lwe-Al Jazeera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. lingasithinta njalo kusasa ngomvulo sikhathi sinye. Kodwa ke zikhona indaba zakusihlwa ngo 7:30 suku zonke kusukela ngomvulo kuze kuya ngomunye umvulo njalo. Ezangempela sonto ziyabazi ngezantambama kuphela, ezekuseni ziyaqhubeka ngomvulo. Igama njengoba ngichilo ngo Chris Gande ngelifisela impela sonto elithukela asidibane njalo ngomvulo.